Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 24 zibandlela 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Owayengumeli wezengeza West Delhi lePhalamende njalo elilunga le-TCC umnumzana Job Asikala ufunyenwe elecala lokutshotshozela odlakela enyathime ngomnyaka ka-2022 ngumthethandaba kamantshi weHarare namuhla. Inani labantu asababulewe ngomkhuhlane wekholera eZimbabwe selikhuphike laya phezu kwamakhulu amane phose alengxenye 447 ukuthi asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amachumi amabili alekhulu 20,121. IZimbabwe namhla ibambane namazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwemfundo olwe-International Day of Education. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owayengumeli wezengeza West Delhi lePhalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo ele-TCC umnumzana Job Sikala lomunye wakhe umnumzana Godfrey Sithole owayemela isigaba sesithungiza North Delhi elifanayo bafunyanwe ngomthethandaba kamantshi weHarare namuhla belecala lokutshotshozela odlakela enyathime ngomnyaka ka-2022 ukulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo unkosikazi Mo Blessing Ali. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekunyakazela enkantolo kamantshi eRotenro namuhla ukugcwele abasekeli be-CCC kanye lozulu jikelele besithi uSikhala yena osevalelwe okweminyaka phose emibili 1 year 8 months kumele akhululwe. Kodwa umantshi unkosikazi Tafatswa Miti unqume ukuthi ubufakazi obethulwe ngabachuchisi buveza ukuthi ngempela uSikhala loSithole batshotshozela udlakela enyatsime kulandela ukubulawa komsekeli we-CCC unkosikazi Mo Blessing Ali lilunga le-ZANU-PF uPius Jamba yena osowagwetshwa ukudonsa iminyaka engamachumi amathathu 30 years ejele phezu kwaleli cala. Umantshi uthe ubufakazi lobo bukhomba ukuthi uSikhala loSithole yibo abaqoqa amabhasi athwala abantu abenza udlakela emfeni ka-Ali. Wengeze wathi njengabantu ababengamalunga ePhalamende njalo besezikhundleni zobukhokheli ku-CCC kwakumele ababili laba baziphathe ngcono ngendlela ekhuthaza ukuthula. Ngokunjalo uthe uzagweba uSikhala loSithole ngomvulo ozayo mhla ka-29 kulinyanga. Ekhuluma lentatheli izindaba ephuma emthethwandaba ngemva kokuthethwa kodaba lolu elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uchasise ngokwenzakeleyo namhlanje.
Reason for the movement of the matter to the 29th March, the 29th of January, was basically to allow co-counsel for Honorable Sithole to be in attendance.
Unkomo uqhubeke esithi bazaluphanyeka emthethwandaba waphezulu owe-High Court lolu daba bephikisa ukufunywana kwababili laba belecala kanye lesigwebo abazesetheswa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalosiziba yena uthe njengebandla badane kakhulu ngesinqumo sikamantshi lesi.
Lokhu kuyatshengisela ukubana ke njengoba sisatsho sinjalo sihlala sisitsho ukubana iZimbabwe inkinga ekhona indaba yeku-abusa kwamakhosi kusekula ama-political scores ngebandla le-ZANU-PF.
Lokhu kusekelwe lilunga le-Job Sikhala Solidarity Movement umnumzana Comfort Mpofu yena othi iZANU-PF yiyo ebangela lokhu okwenzakala kuSikhala.
Sibona uJob Sikhala engubaba olabantwana abasafundayo kumele belengule yakhe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukulandule lokhu esithi uSikhala kumele amelane lamacala akhe. kusenjalo akasisathathwanga isinqumo kwelinye icala eletheswa uSikhala elokuloba amanga enkundleni yeFacebook lapho abikwa wabhala ukuthi amapholisa abulala umntwana omncane ngemva kwemibiko ayeyethule enkundleni zokuxhumana zebulenjini. Umthetho ndaba uthe uzakwethula isinqumo sawo mhla ka 7 ngenyanga ezayo ngoba abachuchisi bethe bebengakalungisisi amaphepha abo ukuze udaba lolu luphethwe namhlanje. USikhala uyalilandula icala leli esithi yena kakho lokuba khona enkundleni yeFacebook. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane wekholera eZimbabwe selikhuphuke laya phezu kwamakhulu amane phose alengxenye 447 ukuthi asebebanjwe yilo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 20,121. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Douglas Mombeshora emhlanganweni awenze lentatheli zindaba namuhla. Asebebanjwe belomkhuhlane kodwa belatshwa abasila bazinkulungwane phose ezingamachumi amabili 19,442. Umembeshora uthe njalo abatholakale belomkhuhlane lo izolo kuphela bedlula amakhulu amabili 205 ukuthi ababulawe ngumkhuhlane lo izolo bayisithupha. Wengeze wathi isihudo sekholera sesisabalale ngelizwe sahlasela eziqintini ezingamachumi ayisithupha 60 district kanti indawo ezihlaselwe yilomkhuhlane kakhulu zibalisa iHarare, Chitungwiza, Buyera, Gutu, Chiredzi, Mazowe, laseMbire. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Nxa sikhangela abantu abatholakale belomkhuhlane labantu asebefile kukhanya inamba yabantu abanengi kakhulu. Kuyasikhathaza kakhulu thina ngoba siyabe sifisa ukuthi ngabe sikhuluma ngamafiga aphansi kodwa inombolo ezikhona ezabantu ababanjwe belomkhuhlane lasebefile zilokho ziphezulu kakhulu. Yikho ke sifisa ukuthi ngabe uhulumende lokhansili bayengezelela imizamo ukuthi amanombolo la ehle.
Iyiphi leyo mizamo kahle kahle, kuyini abangakwenza?
Ya, sike sakhangela insuku eziphelileyo sakhuluma ngokuthi imbangela yekholera sonke siyayazi kulengcekeza, ingcekeza edolobheni leHarare lakwezinye indawo isesekhona kayikabi nganeno. Njalo leyo daba lwamanzi lulokhu luhlupha kakhulu ngoba udolobho leHarare liyakhuluma ukuthi ama-chemicals okuthi belaphe amanzi kabalawo. Yikho ke amanzi ayashota edolobheni leHarare laseChitungwiza. Sibe sesikhangela udaba lwemasiweji, kasiboni ukuba ngcono noma imizamo eyenziwa ngomunicipality weHarare leChitungwiza ngoba ama spots alamasiweji adubukayo alokho ekhona. Kasiboni imizamo eyenziwa ngomunicipality kakhulu abeChitungwiza labeHarare ukuthi amasiweji abe nganeno. Njalo kasiwaboni abantu becouncil bebuya bezolungisa. Singabhodabhoda sibona udubo lwamasiweji lulokhu lusesekhona kakhulu. Njalo sikhangela ikakhulu ngesikhathi sezulu izwi lelikelana insuku eziphelileyo. Amasiweji akade evele khona ayageleza engena emigodini ngoba abanye abantu banatha amanzi avela emgodini lezibholaneni. Amanzi ayageleza abesicina echinga engena phakathi kwezibholane.
Abantu makhaza labo kuyini ongabaxwayisa khona? Sibona nje ukuthi umkhuhlane lo uyamemetheka.
Kathesi yisikhathi sezithelo ezinjengabo mango ama avocado pear lokunye okunjalo sikhuthaza abantu ukuthi bengakadli izithelo lezo kumele ukuthi babe leqiniso ukuthi bazigezise okuzwayo njalo bengakadli ukudla kumele ukuthi bageze abantu nxa bevela lapha abavela kona kusenzweni kusemasontweni befika endlini into yaqala ukuthi bayenze yikuthi bageze ngamanzi besebenzisa isepa njalo amanzi abanathayo angaba ngawe zibholane kumbe ngawe migodi kumbe ngaka municipality sikhuthaza abantu ukuthi nxa engamanzi okunatha kababhoyilise anduba banathi.
Umnumzana Albert Mazula isiphathamandla lasenhlanganiso esebenza lezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7. Ukugetjwa kwezibholane sekuqalisile kobulawayo phansi kohlelo lukahulumende olo okulethela abantu amanzi olwe Presidential Borehole Drilling Scheme olubikwa liqhutshwa kuzo zonke izigaba zelizwe lapho kusilela khona amanzi. Kodwa abanye bayalusola lolu hlelo besithi lubuyisela intuthuko emuva njengoba izibholane lezi sezigetjwa lemadolobheni. Asizweni ingxoxo osithandekile Mhlanga we Studio 7 ayiqhubela unkosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba.
Njengama resident esikukhalelayo ukuthi asifise ukuba ngasireduce to abantu abangani bahlale emakhaya ukuthi amanzi esiwakha ezboraneni thina sekufisa ukuthi amanzi ethole kuma-engine zethu singazange saphuma phandle lamagaba. So we appreciate inzame zamukenzo kodwa lesikucela kakhulu kulokubona ngathi kungalungisiswa sasibat amanzi engene emathephini ezindlini zanokuthi siye kukho ezboraneni.
Sikhuluma ngokusilela kwamanzi, kuyini elikwenzayo ukulimukisa abantu ngomkhuhlane we-cholera?
Ngendaba yekhorela ukuthi behlale kuthi awe ukuthi umkhuhlane lo ukhona nokuthi bengazivikela njani. Kodwa ma siyananzelela ukuthi indaba yamanzi lofisikawe akukabi le-improvement and okwenza kube wesi kakhulu ukuthi izulu alimanga ngendlela elijwayele ukuma ngayo. Isikhansel iyaprovide amabhawuza kuma-different areas so sesiye sakhulumisana labo sizama ukuba ukuthi sibacele ukuthi at least belethe amabhawuza lana amanzi ebuye more frequent yenzele ukuthi abantu bengagcini besiyaamanzi ezindaweni ezingakuma-pit angavunyelelwanga ngoba kuba yingozi. Siyathola ukuthi kulama-cases abantwana abacina bewela laphana begabule. Sikhulumisana lesikhansel all the time ukuthi benge
lo ngunkosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Abacha bebandla lezano PF bebekhona kusungula lolu hlelo Abraham Green koBulawayo izolo. Siphinde saxoxa lomnumzana Freedom Murechu umgcini sihlalo wagatsha labasakhulayo kuleli bandla koBulawayo.
Lolu hlelo kahulumende weZANU-PF usolile inyanga ezimbalwa mhlawumbe umnyaka sibili lapho uhulumende ahamba khona ngelokishi ngelokishi edrilla izibhorane so ukwenzela ukuthi abantu bethole amanzi ahlanzekileyo. Njengoba usazi ukuthi lapha koBulawayo silohlupho lwamanzi osulesikhathi eside kakhulu iminyaka eminingi kakhulu kungacaci futhi ukuthi usithi council wethu usicabangelana kumbe imizamo bani alayo ukuthi lolo dubo lwamanzi luphele. So sikhangele ukuthi luzaphathisa kakhulu lolu hlelo lokufaka izibhorane emalokishini ethu njengoba usazi ukuthi sikhangelane lomkhuhlane lwekholera osumemetheke elizweni sizwele ngale kubo wonke ngalo. So sikhangele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bebe lamanzi ukugezisa amatoilets abo lokugeza izandla lokunatha. So sikhangele ukuthi hayi uhlelo luzaphathisa kakhulu especially esikhangelane lenhlupho ezinjalo.
Sixoxe labanye abathi ukugejwa kwezibholane kubuyisela abantu emuva. Engani sebesemaphandleni bona besemadolobheni, ungathini ngalokho?
Ukuthi nje abantu bathanda ukusola, ukusola kuphela. Into engazibe enhle njani izilongi yenziwe nguhulumende weZANU-PF, abantu bathanda ukusola. Abantu kumele benanzele ukuthi udubo lwamanzi lapha kobulawa umlando we-City Council. Bathi uhulumende weZANU-PF ubone uqakathekile ukuthi angeyekela abantu beZimbabwe besifa ngesizathu sokuthi amanzi i-responsibility ye-City Council. Babona kufanele ukuthi bengenele bezoncedisa u-City Council wakobulawa bezoncedisa umphakathi wakobulawayo. So lokho kusola hayi kunjalo abantu nje bajwayele ukusola. Nza unika imizekeliso ukuthi umuntu ungazi umnika amaqanda amabili, elinye uliboyilile, elinye olifrayile. Uyaqasa ukuthi uthi lelo oliboyilile ngayo lolifrayile ngayo oliboyilile. Akasezusela into yokukhuluma, but siyakubongela kakhulu ukuthi hayi izibhorane sezikhona silohluphala amanzi nto abantu amanzi bayawathanda. Lezi nhlanganiso lezi ezepolitiki ezi-opozana leZANU-PF ngazi enza into enhle njalo, baya-opoza. Kodwa abantu bona, abantu bakobulawa bayaluthakazelela lolu hlelo because abantu sebethola amanzi. Kunjalo uhulumende seyenza umzamo yakhe layo, sedrile amabhola lo City Council la kumbe izakhamizi ezile capacity kumbe ngathi inhlangahlanganiso ezisebenza esomabhizimusi abasebenza ezigabeni zona lezo, labo kungcono lakho befaka amasola khonaphana so that abantu bethole amanzi. Angiyali sibili akumelanga abantu behlale bekhotshoza kuphela izibhorane, kodwa kungabe umlando wakahulumende kuphela. Uhulumende sedrile amabhola, uCity Council akafake amasola efake impompi econnect abantu bekwazi ukuhamanzi, kumbe inhlangahlanganiso ezijejene ezinjengazo ngalezi ozitsho zeyo progressive, labo ngabathathe amanyathelo ukuthi abantu belawo bethole amanzi ahlanzekileyo, kumbe lawo efake amasola ezibhorane zwalezo ezifake nguhulumende. Kuyavunyelwa lakho, bayakhuluma lohulumende, isibhorane sifake uhulumende, lathi sesifuna ukucela ukuthi sifakele abantu amasola, sifakele pompi ezakathesi abantu bethola amanzi ebengasakhoshosi.
Lo ngumnumzana Freedom Morechu, umgcini sihlalo wogada lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. IZimbabwe namuhla ibambane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwemfundo olwe-International Day of Education. Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke mhla ka-24 Zibandlela, lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethakazelela umsebenzi wemfundo lababalisi ekumiseni imibiko yenzondo esibhahile enkundleni zokuxhumana ebulenjini. Usuku lolu luthakazelelwa ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lendubo ezichiyeneyo ezigoqela izinga eliphansi lezifundi eziphumelela kuzifundo ze-O-Level, imali zesikolo eziphezulu kakhulu ema-university, ababalisi abahlala bekhalala imisebenzi ngenxa yeholo eliphansi, kanye lokuselakala kwamakhompyutha ezikolo. Inhlanganiso emela amalungelo oluntu e-Amnesty International isikhuphe njalo umbiko ikhuthaza uhulumende be-Afrika ukuthi bengezelele imali eziphiwa kwinhlangothi zemfundo ukuze kuthuthukiswe imfundo kuzwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokhokhela inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust, unkosazana Samantha Sibanda.
Ukuthi abantwana abakhubazekileyo behambe esikolo lokho kusahluka, kuyakho kakhangela ama-statistics akhona atshengisa ukuthi almost 1/3 yabantwana, kumbe singathi ku-3 abantwana oyi-1 ule-disability ongayiyo esikolo ku-primary. So if that is the case, 1 in 3 children is a lot ukuthi bebe lama-disabilities. So sifuna ukuthi kuningi okusafanele ukuthi kwenziwe, from ama-policies, from ama-buildings, ukuthi ama-attitudes abantu.
Sibona usuku lolu lonyaka lulombiko okhuthaza ukuthi abantu bananzelele umsebenzi omkhulu owenziwa ngababalisi kumbe kumbe izikolo ekumisweni kwenzondo kumbe amazwi obandlululo lina lamazwi liwathatha njani
amazwi lawo ayenze ukuthi abantu abakhubazekileyo kufuna besekela ukuphuma behlangene nabanye abantu izini nxa singathi ku-offline kumbe online kuyafanana kuma-inthanethi lapho bacina bengasakhulumi bacina bengasayenzi lutho abanye baba nama-depression abanye baba nama-mental health challenges so kusuka kube kuningi kakhulu sibona imbiko leyo elamazwi angakho right sibona ukuthi abantu abakhubazekileyo bona be-struggle ukuthi bebe khona ku-society
sibone kuphuma ama-results awe-o-level awomnyaka owedluleyo efika wona ku-30% abantu abenelisa ukuthi baphumelele nxa sikhangela abakhubazekileyo ubona baphumelela kanjani ezifundweni njalo kuyini elibona sengathi kufanele kuthuthukiswe
sesesikwenza phambi ukuthi ngikuphointe out nje ukuthi abantu abakhubazekileyo i-transition yabo ukuthi bevele ku-primary bendiwe ku-secondary kunzima kumele abantu abanama-disabilities bajota out beqeda nge-grade 7 abanye abasadluleli phambili sebeca kudinge nama-vocational training so it's very likely ukuthi bona ngabo vele ababalwa khonapha inani labo lisuka liye phansi abantu abathatha i-secondary education but mhlawumbe ukubonga izinto eziningi ezenzakalayo like for example so ezimsethisi introduce ama-video assessments especially for other deaf and hard of hearing
njengenhlanganiso ilanga leli libona sengathi liyaphathisa na
I think ama especially like ama-days lawa ayabefaka eceleni nje ukuthi namhla ngikukhuluma ngalokhu anceda ngoba kuyangezelela inkulumo eyabe ikhona around that subject so in this case education namhla abantu abaningi basuke bakhuluma ngayo i-reflect ukuthi what should be done thina ngethu njengenhlanganiso kunezinto eziningi esizenzayo like kade sikhuluma namhla ukuthi si-advocatele ama-i c t siyakwazi ukuthi i-education yayenza ukuthi umuntu e-realize ama-writers nxa umuntu engakwazi ukubala which means maybe ku-inthanethi kasezekwanisa ukubala ezinye izinto zezawubhokaphepha so i-education is a foundational human right so nxa sikhangela ngelanga leli kube lilanga lokuthi sikhulume nabantu abaningi si-raise i-awareness sidinge le-support yezinto esizenzayo njengenhlanganiso
Unkosazana Samantha Sibanda ukhokhela inhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umthethandaba kaMantshi weMaswingo ukhulile izakhamizi zakulendawo ezingamachumi phose ayisikhombisa 66 ezabotshwa ngomvulo zisetheswa icala lokwephula umthetho ophathelane lokulondolozwa kwamanzi owe-Water Act ngowakha imizi duzane ledamu leMtirikwi. Abantu laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail izolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokeli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuqakathekileyo ukuthi ikakhulu ngalolu daba kunezinto ezingani zitshelile nje ngalo ngoba abantu laba kabahlalanga izolo nxa kubalwa ukuthi abantu laba sebele minyaka pho sengathi ke ngu-20 behlezi kwindawo umbuzo engiwubuzayo ukuthi bona abamaneja idamu leli bebengaphi iminyaka yonke leli bebesekelelani abantu kuze kube yimizi engu-66 behlezi endaweni esedamu kuyina kade bekwenza bona iminyaka yonke le kungani bengababophukisanga kudala kungani bengabadidulanga kudala kungani namuhla khonoku kokusitshengisa ukuthi kuneproblem ekhona eZimbabwe lapho abanxa sebefuna ukufiksa abanye abantu bese besebenzisa imithetho kade beyihlalele bese beyafiksa kanti labo bebevele behlezi phezu kwezandla bengenza umsebenzi wabo
njengenhlanganiso egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu lingenela njalo kundaba zemvelo lamalungelo ayo selike lahlangana yini lo daba olunje mhlawumbe kwezinye indawo lapho elisebenzela khona
indaba esihlangana lazo kakhulu yezokuthi amadamu ayaqhakathekisa ukudlula amalungelo abantu. Kusilizwe lonke nje jikelele sihlangana lakhonokho ukuthi nxa sekukhangelwa idamu selikhangelwa libe yiyo into emqoka, kube sekungabantu okukhangelelwe futhi ukuthi babebenefitha kuleli damu abaseyinto yalutho. Siyakuthola khonokho lalela leli damu elakhiwayo emathekeleleni North elelekhi gwayisha ngani liqakathekisa ukwakhiwa idamu ukudlula amalungelo abantu abazaphambaniswa yileli damu. So kuqakathekile futhi lokho akubi lidamu kuphela, sihlangana lakho lama-projects nje achiyeneyo abathi ngama-development projects. Uthola ukuthi kumbe yikwembiwa kwama-minerals, kumbe yikwakhiwa kwemgwaqo, kumbe yikuphelisa kwamadolobho, kumbe yikufaka kwama-nature reserve indawo zokuhlala inyamazana zasendle. Lezo
uMnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathabeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Esigabeni lapho esixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silo Bruce Ncube owakhulela kuqembu lemidlalo yokuzilibazisa ele umkhathi theatre kobulawayo, osehlabelisa amaqembu amakhwaya enkundleni zokuzilibazisa kwele Bilitane, Australia, Germany la kwamanye amazwe. Ake sizwe xoxa ngomsebenzi wakhe lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Ngizalelwe eNjube, ngakhulela eNjube, ngafundiswa liqembu le umkhathi Theatre Works abangifundisa from ngisasemncane, from 10 years. Imgido yesintu, ingoma zesintu, ukutsha ingungu, ngiqalisa ukuthowa emazweni ngile 18 years old. Since 2004 semazweni njengapho Scotland, Ireland, England. Ngifundisa ingoma zesintu, imgidi yesintu ezikolo, makhwaya, kuma festivals and all of that. So manje sengibased lapha e UK eduzane kwe Birmingham, lapha engihleli khona manje. Lokho engisenza umsebenzi wami ukufundisa esikolo, ukufundisa kumakhwaya, kodwa ngifundisa ingoma zethu zesintu in 3-4 part harmonies, ngesiShona, ngesiNdebele, langesiKhalanga, kwesinye isikhathi langesiTswana, because you know Southern Africa ama languages ethu share, so kulezinye izingoma esebe sikhule ngazo sizaziyo. So ngiyafundisa njalo lezi ngoma ze church and all of that.
Yeah, abantu bathini ngohlelo lwakho lolu?
Abantu bathakazelela kakhulu ngoba ingoma zesintu ziphethe zikhuluma ngento eziningi ezijeneyo, ezinjengokucelebrate umuntu, let's say umuntu osefile. Thina esikweni lethu asidani kakhulu, njengoba sazi la ukuthi si-celebrate umuntu nxa kumbe ufile kumbe umuntu osesitshile. Njalo ingoma zethu ziloku zilenjabulo phakathi. Ingoma zethu zi-celebrate into ezijiyeneyo ezenzakale esigabeni kumbe kusociety yethu. So abantu bathakazelela kakhulu because bafunda ingoma ngendlela ethineyo from abakujwayeleyo lapha emazweni. So mina ngiyatravela kakhulu kakhulu kazi. So ngomnyaka ngiyakhonisa ukuthi ngibe sendaweni eziyi-50 ngifundisa ingoma zethu zesintu zona lezi, njalo ngiyabhatala kuhle njengomuntu ofundisayo. So ngiyathaba kakhulu ukuthi abantu balapha bakujakazelela esikwenzayo, njalo labantu bakithi ekhaya sebekunanzelela ukuthi hayi, xa sisemazweni akutho ukuthi sesiyenza izinto esizibona emazweni. Okwethu lakho kuhle, khonokho esibuya lakho sivele ekhaya sikulethe lapha, kuqakathekile ukuthi sikugcine, njalo sigcine ingoma zethu zesintu ngoba yibubuntu bethu, yikho sikhuliswe ngakho. Mina indlela engikhuliswa ngayo, engafundiswa ngayo ukuhlabela, indlela enatural nje ukuthi ugogo yabe engifundisa maybe sebesitshela isitori laphana ntambama, maybe sikhanzi ngamazambane kumbe sipheka kumbe sisenzani. So indlela enatural nje, asifundi imusic yethu ngokubhala lani lani, hhayi. So indlela entsha ebantwini labalapha la.
Ye, usebenzela abantu abangani?
Mina ngisebenza ngingedwa, kodwa kuma-festivals ngiyakwazi ukuthi ngifundise abantu nge 400 ikhwaya. It depends ngokuthi ngiyabe ngingaphi. Abanye abantu amakhwaya abo mebhabele abantu 40, abanye 20, abanye, but ngisebenza ngingedwa.
Kuyadlisa sibiko lokho?
Kakhulukazi, kakhulukazi. Abantu will not believe ukuthi angisoze ngisho ukuthi amafika zami ukuthi ngithola malini, kodwa hhayi abhadalwa kuhle mfowethu, nabhadalwa njengabantu balapho ukuthi babhadalwa njani, ngoba into yami sengayithatha ngayifaka ebangeni eliphezulu. Iyahlonipheka. Like last week nga-invitewa a new group okuthiwa i-Natural Voice Network, ilabantu kumbe 1,000 group members bangi-invite ukuthi be keynote speaker kwi-gathering yabo. So kutho ukuthi bayananzelela ukuthi hhayi lo muntu usebangeni eliphezulu njengathi, asimhlonipheni nathi simlethe lapha sizwe ngesitori sakibo. So bengingale ngibafundisa ngokwakithi, ngibatshele izitori zakithi ukuthi sifunda njani, njalo iZimbabwe ilizwe linjani, njalo sinama-languages amangaki, ama-tribes amangaki. So hhayi ubhadalwa hanye abhadalwa kuhle sibili.
Lo nguBruce Ncube odabuka koBulawayo, bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekwelebhilithane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo nguTabo kaNcube. Lisale.